Loko kuvezwe ngabomanyano weZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende. U-ambassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale le-National Joint Negotiating Council NJNC ogcine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhatshi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ukungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%, eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyonale inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangenele umhlangano bemele isebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018, lapho izisebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala we-ZCPSTU, uMnumzana Gibson Mushangu, ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke, esithi ngoba eziyitholayo kayifiki lakusilinganiso samadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
This shall run until such a time the government addresses our concern of capacitation. We are not going to give the government time frames, but thus far the negotiations have taken us here, and it's up to the government to swiftly react in ensuring the about to be crippled service delivery is protected, and workers will return to work with normals.
Lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Kasikumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekukuye njengomqhatshi ukuba aphange alungisise lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
UZulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba buhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke, uvumelana lenyathelo elithethwe yi-ZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Izisebenzi zakhe azitshongo ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelileyo kusasebenziswa emazweni angamayusa la babehola ihola elifika kuma-500. Kodwa kathesi bona bathi hayi ungasiniki increment, sifuna yena leyo imali yona le i-500, kodwa siyifuna imali yona le eZimbabwe. Yinto nje eyodwa, kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazi thina abantu makhaza uzasenzana njengoba wasiqila kudala.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni wasemzini wePhumula South kobulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawo amasivo sevens uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu. Alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baya emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda, siyavumelana lakho thina.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwell Dube okhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi lolu daba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngombono wami ngibona njengani into eyenziwa ngemasevisini i-right kakhulu, because yeyi abantu abathile nzima kakhulu, sukusikhathaza kakhulu, because yeyi i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphunguthula nje. Yombono wami ngikhathaza kakhulu. I think this time ababuyele umbono o-right kakhulu. I think la i-government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi osekusenzakala ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhatshi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS, esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yikho kukhalwa izisebenzi zonke, yikho kukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakazeke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikuhola, yizo imali esizifunayo.
Lo msakazo awusazange wathola okuvelela kwabogatsha lwezisebenzi zikahulumende, njengoba unobhala wakhona u-ambasada Jonathan Utawunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. U-ambasada Utawunashe utshele abephephandaba le-Sunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuza kuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.